Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Ntulikazi 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu zanamhlanje.
These indeed encourage that ends of last year and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kuphe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubulumsakazo. Meli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Lumbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo, njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that ends of last year and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli, njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country under the Second Republic. The organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcini sihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso, leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengebe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume, baxoxisane kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalaba abembayo bethenga izinto ezijiyene. Le i-2.4 billion thina besikhangelele ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakobulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle, ndimboni participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time, hayi ngiwathandile. Ngizendo isukuthi alibana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga, noba ngibonile kulama greater kule excavator kulana esikudingayo, ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuyahudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona, besinika ama-quotations submitela besingasubmita khona. Ngifuna ukuthi sisizakale kobulawayo.
Unkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers ama-ferrous laba non-ferrous metals, so ngansitsho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast. So siyalungisa, silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mills, ama-mill akhona futhi siyawalungisa. Silungisa futhi konke okukrashayo, ama-mills, ama-ball mill, ama-hammer mill, lama space amaya ama mills is ngenye department naleyo
ubukiso ubunjani njalo likhangelele nini le lamathuba yena mahle okwenza ibusiness
hayi i business sibuye like sikhangelele ukuthi lati si ama products ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so sakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise amabhizinisi abo lathi sithole le bhizinisi kibo through ama-products ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamashumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe. Ukhuphe obelilunga ledale lephalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla le-CCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-council yakobulawayo, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, i-Senate of Zimbabwe, leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa u-Senator Watson Kupe.
Ungasichasisela ngomuyi u-Senator Kupe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba Senator Watson Kupe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Kupe uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo yakaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenza la kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ay-water and sanitation esasebenza nawo lama-partners. Ubaba uKupe ube le association ayikhokhelayo i-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. They ube kwi-association e-active kobulawayo njalo iloke i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe wokuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. Usodolobho, His Worship the Mayor, ama councillors, aldermen, u-town clerk, damaya heads of department edolobheni lakobulawayo bayakhala lemuli yakokhuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu ngomuntu owayesukumela phezulu ukwakha ubulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labelilungelo lokuvota ole-voters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abanandaba lokuyahlola amagama abo kuluhlu lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane nobunzima obumangalisayo eZimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana Madodana Fuyana ohlala empopo makobulawayo.
Baphinda bazovota nganyana azilancedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siye checka amabizo but ngaze sivote still kakokufanana izanyaka yokungena kungele kusiyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele iyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngi-check ibizo ngenzeni abantu bekukhuthazwa isenzani. Bakukhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazibusele embusweni wabo bahlale kube besibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha kobulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Ama-mines kathesi kunje yibo abantu eziningi bakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvesti izinto eziningi bethatha wonke mapulazi abanye basuka khonale bezolima isisemu abantu bezane ba.
Unkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazake vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukuregister ukuvota ukuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomila makhiwa la mali elizweni akulamali akulamsebenzi siyahawula so angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba igovernment le khona vele isibamba buchapa thina abantu.
Abanye abalutshana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Patson Moyo ngomunye wabafinyeleleyo lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengichekile ibizo lami kuregister ukuvota. Ngadala number star 265 to check ukuthi khona ngathola izami likhona. Hhayi ngathi lokho likhona sokuthi alandele kunambiza phinda ngivote futhi ngiye ngavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kuntsho ku-right isibili.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo okuvoters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi izekhi kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertiser uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo ba-check-e amabizo abo ku-voters roll.
Uyaphambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini yokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi izekhi sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sakhitshwa ku-voters roll. Kobulawayo khonapha kuphela izekhi ichazile ukuthi e-Country Park kuwa-28 bakhipha abantu abangu-1,000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elakho ekhona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla kobulawayo uFreedom Rachu kuyakufakaza lokhu.
Igama ngucomrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu-PF kobulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kule hlelo olwezekho luyaphela mhlaka-26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Phose zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luphithwa mhlaka-26 Ntulikazi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo egama lami Ezra Chisa Sibanda.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba lomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe ase-Afrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka-13 Mpalakazi uye phela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe ese-White House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yimelika phezu kokudaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uMtukamili Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqhakathekile kakhulu wankomo ngoba iUnited States oqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank la ku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba maesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe lokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzana uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebewa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azazinceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So ma besiza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo, kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane lamantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa. Zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Tifa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo, bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokhu ukuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokhu. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenzi. Bengabona ukuthi bekukhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokutshengisela ngathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engaseseyiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu, akekho umuntu phezu komthetho, kwathi wonke umuntu ungaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kulesandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esethi ufuna ukutshengisela ukungasuthiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So ke angazi ukuthi uhulumende nawo wesabani ngokuthi kube le-demonstration or kube khona i-march, ngoba njengokutsho kumfowethu uDifa kukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hayi uZulu anganjani angayatshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lodlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwayenziwa lokho kutshengisela, then-ke sokusesingadila ngendaba yokuthi hayi kusike kwaba lodlame, kusike kwaba lesigebengu zayadiliza i-properties abantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe nokuthi uZulu ayitshengisela. And ekutshengiseleni uhulumende angithi uthena nguhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume laye alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Inqaso kuya indabeni zokhetho babunkomo sengananzelela ukuthi lizwe Zimbabwe kwesikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho umi kanjani ngoba sesabona ngaphambili kusiba lezinye izimo lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo kodwa ke ngibona ingathi okwakathesi indaweni kakhulukazi esemadolobheni ye kulomthelelo omkhulu ikakhulu endaweni esemadolobheni kodwa endaweni esemakhaya akula kuthelela thize ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezidlela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo akusoze kube lotshintsho kodwa ke emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulokukhulu lapho abazwa khona ukufa ngendlala abakhangelane lama-renters abakhangelane nama-bills yezinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulukazi kathesi.
Mnumzana Nempaware uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla emakhaya khona kanti kuhamba njani ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakaza sebenze empilweni yakhe kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo.
Ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima so nxa bethola ihlanyelo bethola inkomo bethola ama-farming implements uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF hub lemakhaya yanikeza abahlali bemakhaya inkomo so umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathi kutsha u-2023 segcwalisa isibaya. So nxa sekubuya ukhetho asukacabangele acabanga njengomuntu ohlala edolobheni ovuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi yena okwakhe konke kumlungela. So njengokuthi komnumzana lo elinye interview le emalangeni adlulileyo ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla leZANU-PF ngoba owabo umnotho ama-needs abo they're catered for by ibandla leZANU-PF osekuletha isilela ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuka njani abasekeli ngoba sibone iZANU-PF ithola ama-seats emadolobheni. So kuyena ukukhetho lomnyaka ozayo lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their socks because ibandla leZANU-PF likhangele ukungena emadolobheni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Mongameli Emerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeno kumete Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.